Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni lamhlanje mthwakazi kungomvulo mhla ka 28 kuNhlangula 2021 igama ngontungamile inkomo nanzi ezihamba phambili
kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelana
kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo
ngesikhathi kuvaliwe ama-livelihood abantu yiwo a-affected kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hhayi kakungavalwa kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane
umongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine u-level 4 kambe isinqumo sikahulumende esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le-interest singenza inengi ligcine imali yemabhanga na zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1736 asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lasithupha 46,442 izolo kuhlatshwe abazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,961 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,790 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 756,291 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 518,968 sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane sokusethusa wonke umuntu ngenxa yokuthi abantu bebelethemba ukuthi ngani sokudelile ikakhulu kuqalisile indaba yokuthatha injection yama-vaccine lokuthi bese sibona ngani inani selisehla kodwa kathi sikuyethusa ukuthi liyakhwela njalo nxa sinanzelele eNingizimu Africa e-South Africa ngapha abangomakhelwane bethu njalo abantu abaningi abasuka behamba eZimbabwe kumbe bengena eGoli kumbe bephenduka ngapha kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelana.
Uhulumende uthi ilizwe liza kwamukela amajekiseni aphezu kwezigidi ezimbili 2.5 million evela kwele China ekupheleni kwenyanga. Ungathi uhulumende wenza konke yini akwenelisayo kudaba lokuhlatshwa kwabantu lapha.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende agcine isithembiso sakhe zokudinga injection zibe ziningi lokuthi wonke umuntu eZimbabwe kudingakala ukuthi ahlatshwe le injection ayithole nxa yeyifuna ukwenzela ukuthi sithole indlela yokuthi bebe baningi phakathi kwethu lapha eZimbabwe abahlatshiweyo ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kakhulu.
Kukhona na ongakuxwayisa mhlawumbe yena uhulumende kanye lomphakathi nje jikelele?
thina besibona ukuqhakathekile njengamabandla ukuthi kuqhubekele phambili ukukhankasela ukuthi abantu behlatshwe injection ikanti kumele siqhubekele phambili sitshela abantu njalo ukuthi ukugeza izandla ukuba le mask lokuthi umuntu lokuthi abantu bengasondelani kuqhakathekile kakhulu yiyo kuphela indlela esingafikele ukuthi lomkhuhlane ungamemetheki siyananzelela ukuthi emabhasini abantu babeminyene siyananzelela ukuthi lapho ukuthengwa khona shopping center kuma supermarkets abantu baqhubeka beminyene njalo abantu abaningi bagcina bengaqhokanga lawa ama mask la anxa behamba lapha endleleni ngakho into ekukhuthe kumele sikhuthazane nini ukuthi singakwenzela ukuthi sibone ama police kodwa sikwenzela ukuthi sigcine impilo zethu.
Umfundisi uSeni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ngokuvala yonke imibuthano egoqela eyamasonto ezombusazwe kanye lezikolo. Uthe imbuthano yezimfa iyo yodwa evunyelwayo kodwa uthe akumelanga ibe labantu abedlula amachumi amahlano. URamaphosa uthe phakathi kwamaviki amabili alandelayo akulandawo ezavunyezwa ukuthengisa utshwala kanti njalo uthe amakhefa asevunyelwa kuphela ukuthengisa ukudla abantu besiyadlela ezindlini zabo hatshi kulawa makhefa. URamaphosa uthe njalo abantu abasavunyelwa ukuhamba-hamba kusukela ntambama ngo-9 o'clock kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Uxwayise uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi wathi abazatholakala bezephula bazabanjwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ekhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuhlaba abantu, wakhuthaza uZulu ukuthi bawamukele lawa majekiseni ngoba esebenza njalo engelawo umthelela omubi. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-EFF lethule umbiko lisola iziqondiso lezi njalo lisithi uZulu kamelanga azilandele. Leli bandla lithe uhulumende kaRamaphosa kumele ahlabe abantu ngobunengi hatshi ukuvala ilizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela isizalwane seZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kubikwa kakhulu ezibhedlela eziningi sekungathi impela kumbulwa kwembeso kukhanya ngathi le strand ye delta ebikwa kuthiwa isukela eNdiya kungathi thelelekana kalula futhi kuyavama nje ukuthi abantu babe nama complication lawa adala ukuthi ukugula kwabo kudinge izibhedlela. Ngakho ke sibe sesikulindile vele ukuthi kungenzeka ukukhuphula izinga kumalevuzi lwa okuvala ilizwe. Nakhona nje njengoba sasatsho nje lakudala ukuthi iyinkinga lento ngoba ngesikhathi kuvaliwe ama livelihood abantu yiwo affected kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa kanti siyabona ubebhetheka komkhuhlane nokulahleka kwabantu.
Udaba lokuvalwa kokuthengiswa kotshwala bathini abantu ngalo?
Siyasinanzelele lapha kakhulu egoli ukuthi ibhizinisi lotshwala abanye mhlawumbe bengalibuka nje njengomuntu onathayo kuthi hayi abantu bayanatha bayadakwa kanti akupheleli lapho. Ibhizinisi lotshwala liphethe inhlanga eziningi zebhizinisi nezomnotho nokusebenza kwabantu kusukela kubatshayeli abatransporta lobotshwala kubantu abafaka ama-label phezu kwalobotshwala kubantu abalimayo emasimini ukuze kukhandwe lobotshwala kuma-restaurant abuthengisayo ibusiness lotshwala lona ungalikhangelisisa limumethe iminyango eminingi yezomnotho. Imali ivalwa akubi ukuthi eqinisweni abantu bayama ukunatha utshwala, kuya nje sekuyikuthi abantu sebebulandaba ku black market. Yiyo ke into esinanzelele ngama lockdown wonke, saze savelelwa izifo. Uma usakhumbula kwashona abafana abane abasebhinga abomdeni owodwa ngenxa yezizathu zokuthi abantu besebezama ukuziphekela utshwala. Ngokubona kwethu akuvala asikholwa ukuthi kuzovimba lutho nje, bazobeqhubeka abantu belokhu bekudinga lapha ku black market, bazobe belokhu bebuphuza, kanti umnotho welizwe uzobulahlekelwa. Bekungcono ukulawula indlela abantu mhlawumbe ukuthweka babuthenge babungibangene labo emakhaya ku into efana naleyo, kodwa kulawulwe kwengezwe nje indlela zokuzivikela. But uyayinanzelela futhi lento ukuthi umongameli phela kumele asithathe isinqumo esijileyo, ngoba bayaphela abantu, izibhedlela nazo zikhanya ziyashoda ngabongikazi ukuthi abantu babelatshwe lapha, ngoba abantu sebesiba baningi kakhulu ngesikhathi sinye.
Ramaphosa sizwe ekhala njalo ngabantu abamemethekisa imbiko yamanga ngamajekiseni okwenqabela lomkhuhlane. Ludaba olubhahe kanganani lolo?
Amavaccine inhloso yawo yikudala into okuthiwa i-head immunity, ngakho kubalulekile ukuthi abantu bawathathe amavaccine ukuze badale ukuthi kube le-head immunity. I-head immunity yokhandwa ukuthi umuntu amasosha akhe omzimba uma esekwazi ukuvikela lolu COVID kube le-transmission less around i-community. So siyabakhuthaza abantu ukuthi bawathathe lawo mavaccine njengoba uchwepheshe besho ukuthi aphephile.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uhulumende wethule umthetho ngeviki edluleyo othi amabhanga kumele ahlawule uzulu ogcine imali kuwo inzuzo kumbe i-interest ngesiNgisi. Ama-savings accounts asezathola inzuzo esukela ku-5% ngomnyaka ngemali yeZimbabwe, kuthi labo abalama-fixed term deposits sebezathola i-interest esukela ku-10%. Le yindlela yokuhuga abantu ukuthi bagcine imali emabhanga aji ezindlini. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi abantu bazahugeka na bayihambise imali yabo emabhanga nxa sikhangela ukudliwa kwezimali osukuke kwenziwa nguhulumende kanye lokungahlaliseki kwezenotho. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Ngazukhayela kwenze reserve bank singadibe kwisikhathi eside, it was long overdue. Kodwa inyathelo abalithetheyo lizachaza thina esithi singamadepositor esifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka. Kodwa osifuze sikhangele in terms of ukuthi economy khathesi does it support intwana le enjengayona leyo, ngoba nxa ireserve bank isibe yafaka ama-minimum standard. Ama minimum standard ewafakile ikhangeleni ukuze ifikele kiwo. So kuzayenzakala kubana imali yeproductive esithi ngama-lending rates kuza increase. So imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini. So ngezinye indlela thina ama-depositors were happy, but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo ngoba imama rates aza increase. Ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kukhona u-reserve bank zeyinike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaki ama-threshold, ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculator ibonene ukuze ufike, ngoba lokhu kuyinto ukuthi njengesizwe siyayenza izinto nge-command akusincedi, ngoba i-economics ngokwayo ayile sithi i-free lunch, akula nto yamahhala ukuthi uthole okunye kufuze kufake okunye. Ngale ndlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo, kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho.
Njengoba isizala imali ebhanga sizabona na abantu abaningi sebegcina izimali emabhanga, ngoba okwamanje siyazi ukuthi abaningi bagcine imali ezindlini. bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho.
Imali ingatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi. Singathi indaba yokushelakala ama-interest ngezinye izizathu. Kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation. Ilizwe lilokhu li-under-inflation. Ungazi uyigcina imali emabhengi iyabe lokhu iluza ivalo ngamalanga ngamalanga. Njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo. Ubusukhangela njalo ukuthi thina siyi-cash economy. So kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali. So imali yami kulokuthi ngiyifake ebhenki. Ngithola ibenefit yami ukuthi ngikhiphe imali nqangholini, ngithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar. Ngiyisebenzise ngama-US dollar ume ngiyithengise. Ebesenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar, imali yami ngiyithengisa i-cash ngithengisana. Yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash ngoba kulabantu phandle abathenga i-cash. Imali ngokwayo siyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki ngoba ayisiko kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bawuthole interest e-bank. Kufunakala njalo i-confidence le trust ku-banking system eZimbabwe. Ongananzelela yona le into kathesi ingane ingaphansi kakhulu eZimbabwe ku-banking sector esithi trust le confidence. Abantu bahlala belokwesaba ikakhulu ungakhangelela ukufana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurana ama-bank ngemthetho ngesikhathi lenyanga kuyabuyenye i-directive liyaninyanga kulenye i-directive khonangana kuyabulala i-confidence le trust ebantwini.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba yisiphathamandla sebutho uRetired Major General Clever Shadrack Chiramba ubulawe ngomkhuhlane we-COVID-19. Inkundla yeNew Zimbabwe ibika ukuba isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi ibandla leMDC Alliance yilo elimele lisolwe phezu kohlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu okwenzakalayo emadolobheni achiyeneyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngu-Gift Sondo kumfokani Lofu. Basakazi bentando uPaula kakhulu ngabantu bakithi abakuzana abafana labo oBethi Mpofu, oSimon Khaya Moyo, labo Gawule, labo Chuma labana. Bebesiyenzani kanti vele esithombeni sikambuyane yani. Sibabone bekhothama beguqa lapha esithombeni sikambuyane nanda bekhupha lezicathulo. Bayayazi umlando kambuyane yanda. Ubona waye benga yedaba omnanga gobezano lapha ukuthi labo inkosi yakithi bekwe esitulweni sayo iphiwe ibudget lawo bekhotamela inkosi yakithi ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana. Hayi lento yabo leyo kuyakhotamelana lombuyani yanda. Hayi 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 ngizwe ngiyanyeka kakhulu ngabantu bakithi. Mbese ngibuya lapha kuqembu lesizwe lapha iMRP bengicela ukulikele isibuzile basakaza ukuthi kathi izaya nini kuCongress ngoba ngathi kungani lafonya 2014 ngake ngaziphi isikhathi ngafunda iconstitution yabo yithi every 5 years kufanele kuyiwe kuCongress. So iCongress iwa nini ngoba if lafonya 2014 iconstitution leya qala kwa active 2014 kusho ukuthi uyonke leadership liyana amathemu aba expire 2019 ngoba kufanele beke kuCongress. So asizameni isilungiseni laphana singayenzini amaphutha kaTswangirai wokuviolate iconstitution yeqembu. UTswangirai waviolate iconstitution yeqembu lakhe MDC buka manje ukuthi kona imphumela yokuviolate iconstitution njani. So nyafisa le MRP laphana ihambise izinto ngohlelo futhi ku top leadership umuntu ekhitshwe kahle engakhitshwa nje uyi individually maye ngabe wonile. Siyafisa impela laphana kwaMthwakazi kungabi le inyizana. Ngiyabonga ngokuhlala nsethembisa.
Njani basakaza kwa-Studio 7 noma indawana ezishiyeneyo zelizwe. Basicela inhlanganisweni ezinceda abantu especially le abalimisi okukhethwa khona inhlanyelo kuwiniswa abantu ukubana kumashowa lapho ukuthi ngabe ubayanazelela ukuthi special lapha emakhaya ukuthi uzathosa ukuthi umuntu uyawina ngale ngenhlanyelo yabe ithethe kumakhelwane emasimini enganamabele nebulwa indlala ngathi bekunani ukuthi beke benze ishowa ukuthi unumber one ulamabele amaningi ukuze khuthaze abantu ukuthi balime kakhulu kungabi le ndlala esigabeni jike khule ngale kumahlasela characters unjani nachane nasike woken the general manager sadika sabongani uvuka njani khona lapho izuzibambe kahle ubukhokheli bakho buqotho udunyiswe yonke ndawo hayi uyathandeka sabongani yezi-development iye phambili ngijike komahlasela futhi south north east unamafiko cc ngithi philani linazelela i-COVID-19 ngoba iyabulala lonomama unalo
Sanibonani basazi we-Studio 7 okhulumayo uyingqalabutho esigabeni saseRubhani. Besicela sidlulisele lo mlayezo ukuthi cela abantu bezano bekele ukuthuma abantu babo eMathebeleland bezodestroya into zasemathebeleland. Angithi bona bayehluleka vele badathile izwe ngodli bayekele into yabo le.
Salubonani ku-Studio 7 okhulumayo umhulu wasendaweni yasenkayi kosikhobokhobo. Ngiyajabula le audio ma ingafundwa. Inkinga ye-ZANU-PF i-1 ibusa abantu ohatelelo benyathezela abantu. Abake bebusa abantu sikhululekile manje abantu abaningi bangaphandle kwamazwe. So into yona le bona bayibheka njani bathi kurayithi na bazolungisa nini ilizwe ngapha vele batshona besidla imali bedlela imali yephalamente ilizwe abakalungisi lutho lokhe bebhoda ngamasikafu beyagaxile hhayi sikhathele ngaye ZANU PF asisayifuni angazi umuntu olokhu esavotela iZANU PF uyabe valeka amehlo enjani sikhathele ngaliphatha asisayifuni lo mozora layo yimpimpi yeZANU PF asuke nje hambe khathana navele ngatholi ngitsho le vote eyi-1
Salibonani Studio 7 labalaleli benu. IZANU PF yesibulalelizwe lakithi bakithi. Yonke into igugukile kusukela ngo-1980. Sikhiphe amaminista, sikhiphe amagovernor, sikhiphe usazisegcina ngo-2017 sikhiphe upresident ekhitshwa ngamasosha. Kodwa ke akula lutho oseligugukile. Izinto lokhu ezisiba worse. Yikho ke isolution esisele kuphela ukuthi sikhiphe iZANU PF. Singakhiphe iZANU PF lizwe lelokithi liyaguquka libe lizwe lihlekayo, elihlalekayo. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani amaZimbabwe amahle. Mina kune into kade ngicabanga ukuthi angake ngowakati abantu siye kokukhuluma okuningi sithi leli shona lo mdebele lo muveni lo mshangane lo yini asibambaneni sibe into iyodwa sikwazi ukukhupha leso siwa libulwa iZANU PF nani koma nje nangicabange njengamanje iZANU neZANU PF zabambana yikho lokhu manje ziyasihlikumeza lokhu kwakufuneka thina njengamanje sibambane njengabantu baseZimbabwe sikhiphe lo iZANU PF sibe nephathi iyodwa nje inhloso yethu ukukhupha uZANU PF ehlalweni singalokho sithi hayi mina lokhu amntwakazi mina lokhu wasoshoneni lokhu ubuyakhuphi angeke siye nda kufuneka sikhiphe le iZANU PF sibambanise sibe iphathi i-1 ikhiphe iZANU PF ehlalweni ngoba iZANU PF iziphula neZANU-la wabambana namanje yiwantu basihluphayo so ngathi kwakufuna sibambane sengephathi iyodwa inhloso yethu ukukhupha iZANU PF ehlalweni ngiyabonga amaZimbabwe amahle
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izitabane kwele Malawi zitshengisele ngomgqibelo zigala ngokuthi uhulumende kumele azinaze njalo zivunyelwe ukutshata. Ngokubika kwentatheli zindaba ye-Voice of America uLamek Masina. Kubhubhe abantu abedlula amajumi amathathu ekulwisaneni kwamabutho kahulumende labahlamuki kwele Somalia izolo. Kubike njalo intatheli zindaba ze Voice of America uHarun Maruf lo Abdi Wahid Mualim Ishak. Singene kudaba lweMelika. Onqotshwe ngumongameli Joe Biden kukhetho olwedluleyo, umnumzana Donald Trump wenze umhlangano labasekeli bakhe e-Ohio ngomgqibelo, lapho aqhubeke ekhala khona ngokuthi waqilibezelwa kulolu khetho lanxa nje engelabo ubufakazi. UTrump usole kakhulu umbuso kaBiden njalo wacothoza abebandla lakhe lama-Republicans abangavumelani laye. Lo ubungumhlangano kaTrump wakuqala selokhu ephume embusweni ngozibandlela kulandela ukunqotshwa kwakhe. Abanye bathi uTrump engaba elungiselela ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
UTrump into azama ukuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe ukuthi abe ecampaigner nxa singakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela. Njalo engumuntu owenzela ukuthi ama Republicans angazitholi esesimeni sokuthi akusasa ngavuka esekhethe omunye umuntu ongabamela, wenzela ukuthi ahlale khona singathi ngesilungu phecelezi ahlale eku picture, wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi ngoba evele ekhulumile wathena ngo khetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama Republicans. Yikho kwenzakalayo, uyazilungiselela uzimisela ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini? Alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abe bandla lika Trump ama Republicans kaba bambananga abamfuna abanye bangkhona uTrump, kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty ama Republicans nguyo ibambileyo, ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedisi umkhankaso webandla lama Republicans. Kungenye into emenza aqhubeke eibambe ngasesidukwini sokusithi kubuye elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti ukwenzela ukuthi basapoti lama-Democrats ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakazahlangana nalo, kuningi okukhona kusazayenzakala, kodwa iqiniso weni ibandla lama Republicans lona lodwa li divided, akukho clear, akukho sobala ukuthi ngubeke ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump. Ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke lezi nxa ikhankasa esibala ama rally esenza konke akwenzayo uzama uhlala elungiselele ama Republicans ukuthi isikhathi xa sesifikile sokuthi kukhankaswe ukhankaselwe umongameli yena ufuna ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama Republicans. Iyo indaba ekhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine lapho asevale khona yonke imibuthano kanye lokuthengiswa kotshwala. Kambe isinqumo se-Reserve Bank esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le-interest singenza ukuthi abantu abanenge bagcine imali yemabhanga na? Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.